Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Mugela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlaka 24 kumabasa 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla le MDC kobulawayo esanda khethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Silongxoxo losomlomo omutsha wesigaba sakobulawayo umnumzana Swithan Chiroza.
Asikuyeki konukane eunjani ukuthi siyekethise izinto, siyekele izinto ezithathwa yisani. Lokhu asingazange sikwenze. Yikho bona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhelo obutsha, achuba ukhokhelo obekethisa izinto, obekethisa ukuze i-city ithathwa yisani uphile.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje kukhangelelwe ukuba le mihlangano yabo somabhizimusi.
Sifuna abantu bebuye bezobona iVicforce as a tourist destination of choice. Si-exhibita ama-services esiwa-provider thina njenge-VFM and allocation.
Kuhlelo lapho esixoxa kona ngodaba lwegugurawundi sixoxa lo nkosazana sinikiwe Ncube weBhalakwe esigabeni seMatabeleland South, yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985.
Sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali, asilasasa lethu, asilalutho, singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga, esingelalutho, esisebenza zinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ikomiti yebandla le-MDC kobulawayo esanda khethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga aleli bandla ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Isigaba sakobulawayo sihlala singesithathwa libandla le-MDC kukhetho, kodwa kukhetho olusanda kwedlula olokudinga ukhansila weCowdrey Park kunqobe oweZANU-PF kulaba mele ibandla le-MDC ababili. Kuthi kukhetho olwanyakenye kwaba yiso leso, isigaba seBulawayo South saya kuZANU-PF esedalele ephalamende. Sixoxelo somlomo isigaba sakobulawayo ku-MDC umnumzana Swithan Chiroza sambuza ukuthi macebo bani abalawo njengoba besanda khethwa ukuthi isigaba sakobulawayo singabi yiso esitshona sithathelwa isikhundla libandla leZANU-PF ngenxa yamabandla ancintisanayo evela kubandla linye.
Sembona ngani into ebalulekileyo yikuthi kukhulunywe ukuthi li-province iza libisela njani iBulawayo South, ukuthi iBulawayo South ibe yi-six elokhuzeni ekhutshwa yi-MDC, angithi ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, ukuthi iward 28 le ehluthunwe yizo ezandleni ze-MDC iyabuyela njani ukuthi ibe yiward ekhokhelwa yini i-MDC engaphansi kulokhuzeni kwe-MDC. Bengicabanga ukuthi yinto ecakathekileyo ukuthi kukhanye ukuthi sokule bukhokheli obuthiyeneyo ukubambana ku-province. Ngithemba lokhana leso mkhosi sikhathi iward 28 ithathwa yizana. Bengibona ngani lokhu bekuyaba yiwo ama-agenda okuthi abantu bengakhuluma ngawo, hathi ukuthi sibe sikhuluma into ezingazange zilotshelwe ku-national. So kade sibonani u-chairman ube sekhulumile ukuthi i-next agenda ukuthi sibone njani ukuthi sithabise ama-supporters ethu ngendaba zika-WAF 28 nokudawa i-South le-yaba yiZANU-PF. ngayo ukuthi bekulesi gwenxa ekade zikhona endleleni yethu.
Ye, izigwenxa lathi sizibonile lizazivala njani izigwenxa lezi ikakhulu ezokuthi kuyatholakala abantu ababili kumba abane bencintisa isigaba sinye, liza kwenza njani khona?
Into ekhona laphana ukuthi ilokuzeni ningathi ama-supporters angithi nga ekhangele thina angithi simele sinike AFP yona i-leadership angithi yona i-province imele ikhokhele ibe yiyo ephambili ukukhampena. Kuzananzelela ukuthi laphana akuzange kube lama-campaigns, into eyiyo eyasolwa ngubani? U-president wethu ukuthi lokhu akuhanjisanga ngendlela. And sithe sikhangela kulokhu uzenini ku-Congress abantu abayiba abasisupport abakuma-structures bayisola yena leyani into, and bathe beyisolile bathe sebekulungisisa bakhetha i-province enjani entsha angithi. So mbona ngani owakhe esisi lakho elithiwa yi-confidence ukuthi sizakulungisa, angikholwa ukuthi sizabuyela kulolwane uhambo olohamba ibona labana abayibo abayekela ilokhu zenini i-CD thathwa i-ZANU-PF. So mbona ngani ngolwesine sesike sahlala phansi siyabe sesitela ama-supporters ethu ukuthi uhambo lwethu lunjani, kodwa asibuyeli khona ukhane eunjani ukuthi siyekethise izinto, siyekele izinto ezithathwa yisana. Lokhu asingaza ke sikwenze. Yikho ubona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhelo obutsha athi ubukhokhelo obekethisa izinto obekethisa ukuze i-CD icine ithathwa yisana uPF.
Hello ke, ngumnumzana Swithan Chirowotsa osandakhethwa ukuba ngusomlomo omutsha wesigaba sakoBulawayo kubandla le-MDC. Ubexoxa le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umbukiso wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje edolobheni lakoBulawayo, njalo kukhangelelwe ukuthi kube lemihlangano etshiyeneyo phakathi kweziphathamandla zikahulumende labo somabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe. Isiphathamandla salinkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa esithi ngesilinganiso esekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo enengi eyi-50%. AwakoBulawayo wona abikwa ethethe i-25%, avela kwamanye amadolobho 15%, owaphandle kwelizwe ingcosana nje i-5%. Inani lamankampani aphatheka kulumbukiso likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye i-491 nyakenye lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lo umnyaka. Umanisipala wedolobho le-Victoria Falls laye uyabukisa kulumbukiso, njalo umeya umnumzana Somvelo Dlamini utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunenge ngombukiso wabo.
Sifuna abantu bebuye bezobona i-Vic Falls as a tourist destination of choice. Si-exhibita ama-services esiwaprovide thina njenge-VFM and allocation lamanye ama-projects like ama wash programs, the provision of sewer, water, reticulation, liquid and solid waste management. Yikwesi zama ukuthi sikwe exhibit. Ekubukiseni lokhu kungasinceda ngokuthi sicine sithola ama investors abangasincedisa to fund some of our projects. And also kunceda ku cooperation, the outside world might come befunde something lathi sifunde something kibo. I think amazwe ale cooperation lathi singafunda ulwazi lwabo lathi sibaphe lokho esikugwanisayo.
Abanye njalo basola bathi lonyaka umbukiso lowe trade fair awusanjengakuqala ukuthi kwakubuya amankampani amaningi avela kwamanye amazwe lizafeza injongo
yayo. Yeah, liyabona sometimes i-service provision ku-local governance iyachiyana kulama skills atshiyeneyo. So even locally we can learn something from other municipalities. For instance, kulabo Harare njengama city thina wa municipality, we can learn something like from Obulawayo Harare, because labo ngama champions in service provision.
I Victoria Falls indawo yezethekeli, council yakho yona iphatheke njani?
Yes, thina njenge Victoria Falls I council yethu has to make sure ukuthi indawo yethu ihlanzekile. Ukwenzela ukuthi izethekeli ngazi zifika zithole kuyindawo ehlanzekileyo, ukwenzela ukuthi noma bebuyela kibo le besiyatshela abanye ukuthi Falls yindawo okufuze abantu beyivakashele. Siyezama clean up campaigns the past 3 days that they say the clean up campaign. This is a tourist destination. Esifuna ukuthi offer ama services that are second to none. Asifanani lamanye ama local authorities ukuthi akufiki izethekeli ezivela phansi kwelizwe. Kithi kufika izethekeli ezivela even e-Europe, America, all over the world. So kufuze bethole ama services. Clean water, garbage collection, sewer services, even imgwaqo sibili kufuze kube imgwaqo e-perfect. Accessible.
Zona ziyabuya izethekeli kodwa ngobuningi baso kulezi nsuku njengoba sibona ukuthi umnotho welizwe unjani eZimbabwe.
Yeah, izethekeli ziyabuya kakhulu. Ziyabuya kakhulu eForce. Of late vele ama tourist arrivals kade beyingena ngobuningi. I'm glad, I think ama tourist despite economic situation yet. Ama tourists they are coming in numbers despite even people publicity is out there. Tourists are coming in numbers to support Zimbabwe. Therefore, I think the economy at Big Falls is going to be better, even in Elizabeth. I'm urging our visitors to come and visit our stand at Red Fair. We have a value Victoria Falls Municipality stand. We have a base of honor. We could see a phone there, then invest in the business.
Lo ke ngumnumzana Somvelo Dlamini umeya we municipality we Victoria Falls obexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lithi ukonakala komnotho elizwe kulakho ukubamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaladeni batshengisele njengalokho osokwenzakala kwamanye amazwe afana le-Sudan le-Algeria. Iphephandaba le-The Herald lithi umhlangano we-Congress webandla le-MDC uza kwenza kusetshenziswa imali eyizigidi ezintathu $3 million kulabantu abazinkulungwane eziyisithupha i-6,000. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp. Yeke sizwe ke abalaleli bethu.
Ndivuka njani lonke ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 nomhlaba wonke nje ngiyalibingelela. Kathesi lapha ngithi ke ngikhulume lami engikunanze lela engakubonayo ngekupurahundi. Ikupurahundi le ifika mina ngangiseselijahanyana nje 23 years. Ngakubona sibili ngoba umunye wayefanele abulawe. Ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDF eRupane. Basifica sisemsebenzini ngabana abantu basitshaya basithatha basisenkambeni yesiwayo. Lapho abathona besitshaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala. Lathi sifende sibulawe kodwa thina sitshaywa ngoba futhi njalokho basibamba mlane edibha besitshaya ngentonga zabantu ababathathela edibha lemichilo lezamboko. Satshaya kuthi basikhulula ngabo
Eplantre emalopa yebo esibhekane lako kakhulu lonyaka isomiso esinzima kakhulu okudlula iminyaka ngazi yankaze ngine iminyaka eminingi ngasakuboni lokho ngazi yezithele nzima lenkomo asazi ukuthi ziyokuphila kanjani lathi siyakuthola ngapi amanzi okunatha manje sisemaphandleni sebesicela sesingabe mhlambe ngabe ukuthi asile government enhle engasicabangelayo isiyenzele imigodi isibhorane mhlambe sithole amanzi sinathe nemfuyo yethu yinto esibhekane nayo kakhulu kulonyaka futhi okunye uhlala kahle eZimbabwe siyayishota mpela ngoba kakhulu umbusho lo okhona kwamanje webo ngowethu abantu amnyama kodwa kuyashota kakhulu siyabona mpela ukuthi hayi kusathi kunzima ukuthola ukulunga mpela kombuso kweZimbabwe ukuthi ibe nenkululeko yomnotho kunzima kakhulu asazi ukuthi ngabe umnankagwa uyalibona lelo sho ulalisho lokukhuphula umnotho wethu ube khona umbeni atshintshele imali ekhona ngoba imali le asiyiboni ilempumelelo eZimbabwe le amabhondi wona la akhe ngoba asomali esebenza kwamanye amazwe imali nje ifana lephepha kumbe iphepha ongalibopha ongalibhemisa igwayi uma ungumuntu obhemayo athina siwazi ukubhema igwayi kodwa siyabona bebhema ngisho ukuthi hhayi yinto engiyibona kakhulu sithala ngesomiso isikhona eZimbabwe ngapha ePlumtree komile akulambuzulu izulu alizanga lana kwanhlobo lonyaka
sanibonani kustudio 7 igama lami nginguSibusiso ngihlala eJoburg eSouth Africa mina udaba engisacela ukuthi ngiphawule njengalo yilolu olwendaba yeGugurawonde ngizwa kuthiwa kuzoba necommission ezobuya izohlala eLupane ithatha ulwazi lweGugurawonde ukuthi kwenzakalani eLupane Center kodwa ngokubuka kwami mina ngibona ngathi nje kudlala ngabantu besintwini lokho ngokuthanda kwami ngithanda ukuthi ngabe abantu kabayi kuleyo ndawo omnankagwa bengenza ngathi bakhohle ukuthi abantu bababulele emakhaya eLupane bayofunana eLupane Center abahambele emakhaya lapho kunabogogo abayibona abashonelwa zingane zabo omama ababulawela ingane za amadoda abo bonke nje abantu abafayo abanye amangcwaba aziwa abanye bathathwa baphoselwe eMalakwe so kungani bethi baye eLupane indaba nje yabe yokudla imali kuphela abantu ma bengasuki emakhaya beLupane bayabuza iyuthi abantwana abancane abangazange babona udaba lweGugurawonde eLupane bayakwenzani bayakudla imali obabuze enganini ngoba ingane azazilutho zizelwe manje abaye ezakhamizini lapho kuyikho abenza amanyala abo khona
siyabonga labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. lapha okwamanje ke esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ithi sokulabantu abedlula amakhulu amabili abafileyo kwalimala abedlula inkulungwane ekulwisaneni kwamaxuku amabili azithi yiwo amele abe ebusa eLibya. Umongameli Donald Trump welemelika izolo uhlangane leziphathamandla zenkundla yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngemva kokwethesa linhlanganiso icala lokungamphathi kahle kunkundla le eTwitter.
Safa pele sizo sinyama
Iwa safa Ipizu saba
Kamula mo
Halichalani po
Lamhlanje kuhlelo esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazi weGugurawundi sixoxa lonkosazana Sinikiwe Ncube weBhalagwe esigabeni seMathebeleland South, yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985 njalo kuze kube lanamhlanje abazi ukuthi wasiwa ngaphi. Unkosazana Ncube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okwenzakalayo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukulungisisa udaba lweGugurawundi.
Mina ngalahlekelwa ngubaba ngo-1985. Ubaba wabuya abantu ebuhlungu kwakusekuthiwa wawungaba ngabo-36 kodwa ngangisasemfitshane ngangakakhulu kahle. Abantu labana babebabili basuka bafindisa baqoqota endlini. Uba waphuma and then basebembuza ukuthi ingabe kulamasotha yini enkambini. Uba basethi hhayi sebebalutshwane. Basebebuza ukuthi umgwaqo ungabi. Basebatshela ukuthi umgwaqo useduzane khona labafundi. Basebesicelile senyi. Basesithi iyangena endlini ukuthi ethathe egqoke ngoba wayegqoke ivesi leshoti. Athi hhayi siyeduzane khonapho yaphenduka eduzane. Wayegqoke amafomashezenyayona. Waphuma laye engathi umuntu ezaphenduka kwase kwaba yiso ukuhamba kwakhe khonapho. Iqathulo sakhe zaphelela emgwaqweni.
Labo abantu ababuyayo babebuke kanjani? Ukuthi kwakungaba ngabahlamuki, babekhuluma limi bani, babegqoke njani, njalo babehamba ngenyawo?
Hayi, ukuthi babegqoke njani angizange ngibone ukuthi babegqoke njani. Babengagqokanye ukuthi nje babengabe begqoke izigqoko nje sithezamasethayo, babegqoke izigqoko zabo. Kodwa izicathulo zabo zabonakala zingamajambi. Babehamba ngemota, imota yakhona babeyimise emgwaqweni. Ilima babelikhuluma babekhuluma isisono.
Abadala balitshela ukuthi kuyini abakwenzayo ngaleso sikhathi.
Bahamba bayaripota emapholiseni. Amapholisa athi bazabatshela kungaba lokunye umoyanyana abawuzayo. Akuzawuphinde kube lokunye ukuthi ngombele bazize beze batshela ukuthi bathole something awuzange kube khona.
Lapho isicathulo esaphelela khona kukhombani ukuthi ngabe kungabe kukhona okwenziwayo kuyo leyo ndawo.
Lapho isicathulo esaphelela khona kwakhanya kulamachibi-chibi khonapho kulezicathulo eziningi ukuthi kwenzakalana kulamuntu okwaziyo.
Siyezwa njalo kathesi uhulumende uthi ulohlelo lwakhe lapho azahambe ekhuluma lezigaba ngathi nje vele oluqhubekayo lapho ahambe ekhuluma labantu ngodaba lolo lweGugurawundi.
Hayi, angikaze ngihambe.
Kodwa lezo ukuthi abantu bazathathelwa ama-birth certificate, abanye bazangcwatshwa kutsha, abanye kumele bekhulume okwabehlelayo ngesikhathi seGugurawundi.
Ngiyakhuluma ngayo uhulumende.
Kuyukuthi bengabuya khonapho bahamba ngezigaba langezigaba. Kuyukuthi bengabuya lingahamba kuyakufakaza ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Kodwa liyakuvumelana lakho ukuthi kufanele abantu labo abangcwatshwa emgodini minye amathambo abehlukaniswe bengcwatshwe kutsha.
Yeah. Thina njengathi salahlelwa ngabazali bethu silesifiso sokuthi abazali bethu sibathole amathambo ethu anginabezitha sibe leqiniso sihlale sikwazi ukuthi inzalo yethu lele laphana. Njengesiko lethu.
Kodwa abanye bathi uhulumende ufuna ukwenza khonokho kuphela, bona bafuna ukuthi kucace ukuthi abantu laba baya ngaphi, kuxoliswe njalo kube le mbadalo. Ubona kuqakathekile khonokho?
Ye, kuqakathekile. Ukuxolisa komuntu kuqakathekile ngoba uyabumboni ukuthi lawe encane ngaziwa ile story nxa isithi story ya uyeza lawo umzeli umuntu nxa ecelisa umboni ukuthi ingxanye uyazisela phakathi kwayo ukuthi kuwaphambaniseki yalo ukuthi abantu bephele kuncane iye kumele siphele kuncane ngoba kunje thina salahlekelwa ngabazali ubaba wayengu-teacher kazangathele ententeni kazangathele lutho sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali asilasusasa lethu asilalutho singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga esingelalutho esisebenza zini kodwa ikathi sasilabazali okumele ukuthi ngakathi esingathi sikhathane ngempilo njengabanye abantwana
abanye abadala emulini baluphatha njani lolu daba
umama sewabhuda sasekhona umfowethu esilayo ngisize mdala kodwa kakho lapha komalaba uhlala komalaba le
alo-ke ngunkosazana Sinikiwe Ncube owebhalagwe esigabeni seMatabeleland South ebesixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwethu esiphatha kona indaba zegugurawundi. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele kakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe amanamas ayenzelwe eHarare kuviki edluleyo. Sixoxe laye uSandra ukuze sizwe ukuthi wahamba njani umcimbi lo lanxa engakhethwanga kodwa igama lakhe lalikuluhlu lwabazakhethwa amanominees. Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa sisenelisanga ukuthi silethuleleke indaba esiyenze ingxoxo yethu esiyenze lo Sandra Ndebele exoxa ke ngama Summer Awards lesigqoko sake esithiwa yiso esasisihle ukudlula zonke. Hayi, sizalipha ke kusasa ingxoxo yethu lo Sandra Ndebele ngoba kwakathesi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo ke lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla le-MDC entsha ekhethiweyo izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze kungabi lancintisanayo wodwa engawebandla linye. Hayi, asazi ke siyitshiya konapho. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.